Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga khande miringo kwesethulela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 kuLwezi 2022. Igama lami ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Political prisoner ngoba isigwebo sangikhona kathi cacci njalo lento ayibothelwayo ayiyithelwa ibheli kayicacci.
Ummeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Skhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyo.
Ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela eziningi ezijiyeneyo njengabomama seliqiniso of course esade sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo.
Liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngamakhosikazi eMathebeleland South. Kwenziwe isikhumbuzo somfundisi omkhulu waveza umbhuqazwe weGukura Hundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ummeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga lebandla le-CCC umnumzana Job Skhala ube semthethwandaba we-High Court namhla lapho amagqwetha akhe aphikise khona isinqumo sikamantshi esokwala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Lolu daba luzaqhubeka luhluzwa yilinkantolo kusasa lapho uSkhala akhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole kucala lokuphehla udlakela abaletheswayo. Ababili laba sebelenyanga ezine bevalelwe ndawonye lamanye amalunga e-CCC alithumi lane ngemva kokubotshwa kulandela udlame lwenyathime. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho kakhulu kubalaleli lakwentungameli ukuthi isikhala nesilungu kuyilokho okuthiwa yi-political prison. Ngoba phela nxa umuntu eseyiziwa lokho okwenziwa ngusikhala kuyukuthi icala langikhona liphathelane nobudlwangudlwangu obenzakele kusenzakala ezepolitiki kwaze kwafa abantu kwalimala abantu. Kodwa yena engayisiye enguye owabulalayo engayisiye njalo owayethathekileyo kulolo dlame lokuthi kulimala abantu kulimala izimota kube kuthiwa ngenxa yokuthi ungumkhokheli ebandleni lona kwelinye lamabandla ayiwo aba udlamizawuzamo. Lokho ngesilingi kuthiwa-ke yi-political prisoner ngoba isigwebo sangikhona kathi cacci njalo lento ayibothelwayo ayiyithelwa ibheyili kayicacci. Kutho ukuthi labo abalamandla ezempolitiki bafambe uSkhala ngamandla bethende amandla bonawo awezempolitiki. Ngoba phela namakhophi siyakwazi ukuthi amakhophi akithi aseyilokho esiyukuthi kithi thina kuthiwa i-judiciary capture. La sikhuluma nge-judiciary capture sisho ukuthi labo abasebenza kumbe omantshi namajajes kabaselankululeko yokuthi benze okuqondileyo okusemthethweni. Kodwa sebesenza besesaba labo abalamandla amakhulu abezempolitiki abayibo abagcina besenza ukuthi isikhala angaze anikwa ibheyili nabanye bantu. So ngaleyo ndlela-ke kuthobala ukuthi-ke okwenzakalayo akusekho emthethweni kodwa sekusenzezempolitiki.
Kodwa abezepolitiki okhuluma ngabo abezanu-P F bayakulandula ukuthi bayangenela kundaba zokuqhutshwa komthetho kanti layo imithethwandaba ithi isebenza izimele.
Kuyathiyana into ekhulunywa ngumuntu lento eyenziwa ngumuntu. Kuyathiyana isenzo lento ekhulunywayo. So ngaleso sizathu-ke bazakhuluma bezivikela. Kodwa okusobala emehlweni abantu bonke yikuthi kati kungani inkundla eyomthethwandaba ingakuboni ukuthi lo umuntu one okwakuqala la nxa engaphiwa ibheyili kangeke abaleka ngoba yi-member of parliament. Okwesibili la nga inga piwa ibeli gala sizato sukuba la nga nga ikana la kenyani babulala na mungu uwe si tatu la nga inga piwa ibeli uza landela loko ngubagati kukwa kukala ukugocha ebochela eze mpoliti so kuna loko kutogea kutuwe uchikiti okuenza ukutibana sami nizile ibeli uchikiti akusaka nilwa loko kuya kwenye sababu kutoe iki bishari ekuwa iki bishari kisha ikona mwa kagula sisi tete kutoe ba miche iki mwa wakutoa miche kwenye kuya kwenye sababu kutoa na uskala mtukio kutoa ni candidate for president.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla eliphikisayo le CCC. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba liphezulu inani labesilisa abakhahlanyezwa ngabesifazana esabeleni seMathebeleland South. Uphenyo lwenziwe yiZimbabwe Vulnerability Assessment Committee luveza ukuba abesilisa abafika phose okuyisikhombisa ekhulwini 6.9% babika ukuba bakhahlanyezwa ngabachade labo. Kuthi inani labesifazana abathi bakhahlanyezwa ngabesilisa abachade labo lona liphansi. Ukukhahlanyezwa lokhu kugoqela ezemacansini lokuchaywa kwabesilisa ngabesifazane. Iphephandaba leChronicle libika ukuba ikomiti le iveze njalo ukuthi abanye abesilisa bathethiswa kakhulu ngabachade labo. Ukukhahlanyezwa kwezemacansini kunjengokuthethiswa kwabesilisa okuthiwa abachayi kuzwela emacansini. Kubikwa ukuba kulo wesifazana owabiza enye indoda wayalayo emacansini phambi komkakhe esithi ngoba engamsuthisi kwezemacansini. Okunye njalo iphephandaba leli libika ukuba abesifazana babamba ngamandla abachade labo ukuba baye emacansini. Kungehlula lokhu wesifazana ucina esithi umkakhe uthandana labesifazane abaningi. Lokhu kwenza kungabi lokuhlaliseka ezindlini. Kumbe abesilisa bagcine bebulala amakhosikazi abo. Ukuze sihlaziye loludaba sixoxe lomnumzana Sipho Zipho ngeSipho Ndebele owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum.
Ya ukuthi obaba bahlukuluzwa nabo ngendlela ezinemekujiyo njengabomama eliqiniso. Of course ekade sikwazi ukuthi omama abaningi abahlukuluzwayo kathi kathesi i-report le Matsouth yiyo ebuye ithengisa okunye ukuthi nani nanobaba basebehlukuluzwa kakhulu but thina njengenhlanganiso esebenza nabo baba soke sibathole obaba abahlukuluziweyo ababuya bezodinga lokho zemi-counseling bebuye bezodinga uncedo ukuthi bengancediswa njani sebehlukuluziwe. Ukuhlukuluza kwabo kuyabuya ngendlela eziningi okukhulu okuningi kakhulu ngokwe-emotional abuse lapho sibona obaba abaningi kuya bekhuluma ukuthi bayahlukuluzwa emotionally nabantu abahlala nabo amakhosikazi abo kumbe nabanye abantu ababonke emakhaya. Njalo ungakhuluma ngazo zonke iy'ndlela zokuhlukuluza ihlanganisa i-economic abuse i-physical abuse ihlanganisa ukuthaya umuntu ngaba umthaya ngezandla kumthaya ngoba kuyini abukutolisa umntalo emthaya ngakho kuyatholakala la uzabe behlukuluziwe ngaze nabezo ilokhu iy'ndlela eziningi. So ukuthi obaba abahlukuluza obaba nabo bayahlukuluza only that abaningi bakhona abareport ama-cases anjengawona lawo nxa bengahlukuluzwa bayaziphindela kabakhulumi.
Lenzani lina njengenhlanganiso ukukhuthaza obaba ukubana nxa behlukuluzwa emzini ezindlini babuye labo bakhulume ngakho?
Lenhlelo eziningi esizenzayo ezincedisa ukuthi obaba bakwanise ukuphumela phandle bareporti ama-cases awe-abuse nxa be-abusiwe. Siyahamba kuma community zemakhaya ihlangana labo baba abasikhathi nabantu bonke ku-community sikhuluma ngokuthi ukuhlukuluzwa kwenziwayo. Njalo sibazisa ukuthi nxa usuhlukuluziwe kumele wenzeke sibanika le ndawo lapho abangathola khona usizo. So siyahamba emakhaya siyokwenza ekuthiwa ngama-awareness campaigns siyaba khona futhi emarediyweni sibe khona kuma-TV sisebenzisa even le-social media owhatsapp sifundisa abantu ngokuthi nxa uhlukuluziwe ukuthi ikuyini ukuhlukuluzwa
xa ungahlukuluzwa kuyini okumele ukwenze njalo usize uluthola ngathi. So yikho lapho esikhuluma khona isikhathi ezingasikhuluma sikhuluma sizama ukuthi obaba kuyibe kube yibo abadinga indlela zokungahlukuluzi ngoba i-statistic sabe silaso all along ukuthi obaba ibahlukuluza kakhulu omama. So silama-programu amaningi athiyeneyo ancedisa obaba kudinga indlela zokuthi ba-resolve ama-conflicts abo bengasebenzisanga udlakela ungaba nhlaya kumbe i-public. Njalo sikhuthaza nalabo obaba abahlukuluziwe ukuthi ungahlukuluzwa ungathuli ungahlukuluzwa ungaziseli ngokuhlukuluza. Dinga enye indlela efanana nokuhamba uyodinga lapho ungabika khona uthole isizo bakuncedise nge-problem le osuhlangane layo. So sinazelele ukuthi khona lokhu kuhamba sikhulumisana nabo obaba sihamba nama-service provider athiyeneyo kwesinye isikhathi bathi ukuthi amapholisa ungaripota kuhleka siyahamba namapholisa asuthi endaweni njenalezo baso abantu abakhulume khona khona lokho amapholisa i-specialized victim friendly unit afika abachazisele ukuthi nxa ungafika e-police station awusiki ukuthi ungu-reporter wechef yakho e-charge office but uyafika uthi udinga u-office awu-victim friendly unit we-VFU ule-VFU victim friendly unit yiwo abasiza umuntu ngendlela akakhalethi asizwe ngayo xa ehlukuluziwe ufuna ukubiza ukuthi i-gender-based violence.
Umbiko lo ukhuluma ngesigaba seMathebeleland South ungathi kwenzakala kwezinye zonke izigaba yini elizweni?
Ubuhlukuluzwa kuyezakala zonke indawo zelizwe buhlukuluza nakukhona ngaba ngobaba abahlukuluzwayo ngaba ngomama abahlukuluzwayo zonke indawo futhi amakesi akhona ahamba esiya reporter ayenzakalayo. Of course into kwezinye iMathebeleland South indlela ebuye ihluke ngayo kwezinye indawo ukuthi yona ibuye ilabo baba abaningi kudlula omama abahlukuluzwayo. Esasayithola iripoti yakhe yinto ukuthi obaba bahlukuluzwa kakhulu xa kufika kwindaba ze-emotional abuse but nasekungamanye lawa ama-abuses obaba babehlukuluza kakhulu esingathi obaba lobo bengama-perpetrators ukudlula omama but lapha okumangalisayo ukuthi obaba bababuye behlukuluzwe kakhulu ukudlula omama cause ngakhangela ku-physical abuse ku-emotional abuse naku-sexual abuse obaba bakhanya bahlukuluzwa kakhulu ukudlula omama. So yindlela buye kosimangalathi kusimangalisile cause esikwaziyo esidala ukubona ngobaba abahlukuluza kakhulu omama ukudlula omama behlukuluza kakhulu obaba but ukuhlukuluzana kukhona yonke indawo.
Ndebele kubangelwa yini lapha esigabeni sibana obaba ibabahlukuluzwa kakhulu? Kungaba ngumkhonomi mbe umnotho welizwe lawo obangela ukuthi kube lo dubo lonolu?
Ya i-government ukuhlukuluzwa indaba zomkhonomi zingabe nazo zibe imbangela enkulu kakhulu.
Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele ukunhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum sixoxe laye eSarare njalo saphinda saxoxa ngodaba lolu lonkosikazi Rejoice Moyo ingcwethi kwezentuthuko kaZulu.
Ukuthi uthole kunabo mama asebehlukumeza abobaba kungoba abobaba endaweni eziningi sokunzima ukuthi badlale indima yabo yokuba ngobaba yokuthi benelise ukubana bagcine izimoli bathole izimali zokuthi bagcine izimoli ngokwaneleyo. Ngalokho uzathola ukuthi ezigabeni eziningi lapho kunabo mama sebengathi yibo abathola khona izimali obaba sebephatheke kanzima kakhulu ngoba umama nguye esetshaya umthetho ekhaya. Ikakhulu kuvame ukuthi omama bathi bona yabo imali bayisiyo yokusebenza imuli yiyo esebenza ukuthi baziyenzele lokhu abakufunayo ngapho. So nxa sekuyibo lapho abathi hayi imali ziyo esidliwa ekhaya sokusiba nzima kubobaba sebekhulunyelwa kakhulu kakhulu obaba bahlukunyezwa ngamazwi. Omama bayatshaya obaba ngamazwi amazwi abuhlungu ukuthi ayakhubaza ubaba acine asezibona imane akasubaba ekhaya. Kakhulu kakhulu futhi kucina kuwela endaweni zokuthi sekungenela endabeni zemacansini. Umama angabali aphaheli sekunguye otshoyo uthi ekhaya kunjani uselawula kuzo zonke izinto. Lo baba ukuthi kuze kuthiwe indima yakhe kayidlali usencithwa emacansi osokusenza ukuthi kube lama-violent cases emakhaya. Siwathole ukuthi abanye obaba bathi nxa sebesithi baya kukhulumela khonokho kugcine sokusiba yilobunzima bokuthi sekutshayane emakhaya lapha.
Umbiko lo phuma kubamba umlomo khonapho. Umbiko lo phuma Matevelen South kukhanya obaba yibo abahlukuluzwayo lapha ngendlela ezijiyeneyo. Abaningi bayahlukuluzwa bengaphumele egcekeni. Ubona kuyinto eMathebeleland South kuphela kumbe yinto yelizwe lonke jikelele?
kumele kuphume emathebeleleni sawo kodwa sokuyimvama elizweni lonke jikelele ngoba umkhonomi uphatheka kubi wonke umuntu elizweni jikelele amathuba okuthi abantu bayenze imali bathile kubambe wonke umuntu ongubaba elizweni lonke jikelele kungabe kuphume kusemathebeleleni sawo kodwa uzathola ukubana ungakulandelisisa kakuhle uzakuthola ukuthi kukhona indawo zonke
lizwe manje kwenziweni ke lapho kulungiswe njani
ngoba kuqakathekile ukuthi kuke kube le ndlela zokukhulumisana phakathi kwabobaba labomama kakhulu ekutheni kuchasiswe ukubana akusimlando kababa yedwa emuntini ukubana anakekele imoto kodwa obaba lomama bayabambisana leyo ndlela yokuthi lokhu esifunde ngoludala ukuthi vele ngumlando kababa nguye yikho kwenza ukuthi zonke izinto lezi zifinyelele khonapho ukuthi umama uyangena emtshadweni evele engenela ukuthi ngizagcina kodwa umntwana oyinkazana engathi khula vele ahlafundise ukubana imuli ngikababa lomama kulokubambisana kungatholakala ukuthi amathuba ayachiyana umama angathola amathuba angcono kwedlula ubaba kuhle lakho ukuthi umama abambe naphakeni besakhona kuncediswana njalo kunye okuqakathekileyo ukuthi labo baba sokufanele ukuthi labo bake baphumele egcekeni bayireporta ama-cases lawo isikhathi eziningi bafela ngaphakathi kuthi sekuphuma kuphume sekuyingozi esiyenzakele ekhaya sokube lokulwa abantu balimazana kodwa kungaba yinto yokuthi bayikhuluma naye kube yinjayelo ukuthi ubaba uyakhuluma lapho eripotiwe labo mama bangachayeka mbijani ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi labo bagcine umthetho ngoba i-abuse i-abuse akulakuthi u-abuse ngomama kumbe ngobaba
Unkosikazi Rejoice Moyo yingcwethi kwezokuthuthukisa uZulu sixoxe laye ngocingo eseHarare Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu izolo yenze inkonzo yesikhumbuzo sika-Archbishop Henry Carlin owaqunga isifindi waveza umbhuqazwe wegukurawundi ngesikhathi kubusa owayengumongameli uRobert Mugabe kubika u-Anastasia Ndlovu
ekhuluma enkonzweni le umfundisi Sikhalo Cele owebandla lokholo lwesiKristu eleUnited Congregational Church of Southern Africa uthi uArchbishop Carlin wayeyindoda emadodeni
uKhalem yindoda eyayilobizo lukaNkulunkulu imesaba uNkulunkulu iWilleni Catholic Church wayengumuntu owayenakekela abantu labantu enhliziyweni yakhe ebasebenzela esesaba ubizo alalo engafuni ukuluphambanisa yindoda eyamela iJustice iGoground was injustice eyenzeka ebantwini belizweni leZimbabwe uKhalem wama echallenge injustice it remained unjust for his time unjust all the ages it will remain unjust forever
lokho kusekelwe ngumnumzana usofuzwayo umabhalani weibhethu likaZulu othi uArchbishop Carlin wasebenza kakhulu ekuvezeni okwakusenziwa ngohulumende kaMgabe
uCarlin okulosizi yikuthi ngumuntu owasebenzayo kodudlulile emhlabeni ngabantu abayenza laba basebekhetha ukubulala abantu abahamba bayakhulumisana labo bariski impilo zabo abasebenza kakhulu ukugcina abantu abasebebalekile emzini yabo bebaqokisa besenza lokudokumenta nje wona umbhoxazi ukuthi sokufa abantu abangaki lani lani behamba besiyakhuluma leziphathamandla lezi zigebenga eziziphathamandla okubusa ilizwe so uCarlin ngumuntu oqakathekileyo kakhulu esizweni semandebeleni elizweni leZimbabwe elilokhu lidinga ukuthula lejustice
Umfundisi uSaint Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi okwenziwa nguArchbishop Carlin yikho kanye okumele ibandla likwenze eZimbabwe.
Kwakuqakathekile kakhulu into ayenzayo yanceda ibandla yanceda ilizwe lakithi ukuthi sithole irecord documentation kodwa ke wakhulumela wonke umuntu wanceda ukuthi kudede kungafa abantu abaningi.
Omunye njalo okhumbula imisebenzi kaArchbishop Carlin ngumnumzana Methembe Mlando ohlala kobulawayo
kakula ndlela yini engarivileka kumbe engathengisa ukuthi imeda case induna kazifanala angaze zikhokhele imedala bemedala ngiyamapolisi kanti izinduna ziodwa ziyengena lapho njani and uma kwenza ngumnikazi wakho uma kwenza ngumnikazi wakho so kubambe kanjani I'm just throwing a ball kini ukuthi kubambe kanjani njengoba silabantu ababonayo abangabafundisi abangesabiyo abesesaba.
Induna uDakamela uthi sebephiwe umlando ngohulumende kaMnangagwa ukuba bahlolisise umbhuqazwe wegugura hundi. Abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 babulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugura hundi. U-Archbishop Cullen ubhubhe ngomnyaka ka-2012 wobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisificamunwemunye 90. UMnangagwa uyakuphika ukuba wayengomunye owaphatheka kumbhuqazo wegugura hundi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusigaba esixoxa ngezomnotho, namhla silonkosikazi Thobekile Siziba, omunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Properties eyakhela uZulu izindlu. Unkosikazi Siziba uxoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ngomsebenzi wabo.
Umsebenzi wami ngokuqhuba ibhizinisi elenza nge-construction, ukwakha mostly izindlu esikubiza ukuthi i-residential, kanye nokucebisa abantu abafuna ukuthi bona kube lento abayifakayo back eZimbabwe yesilungu singathi yi-investment ezindlini, ukuthi umuntu noma esehlezi phansi engasasebenzi kumbe noma esasekenza kube nenzuzo abeyithola from indlu yakhe ayabe eyakhile eZimbabwe.
Yes, singathi nxa sikhangela i-Stalwart Properties, yibhizinisi enjani naleyi eyakha izindlu?
Thina imisebenzi esiyiletha ebantwini, into esiyiqakathekisa kakhulu, siqakathekisa ukuthi ukwakhiwa konke kwezakhiwo ezikhona kumele kube nokuhlelwa okuzancedisa umuntu ukuthi abe lento eyi-budget, abe lento eyi-plan, ngoba izikhathi eziningi abantu bayangena baqalise ulutho umuntu engela-plan, engela-budget, bese kusuka-ke sokuthiwa ukuyakha kuyadura kumbe obani bangakhela into engekho up to standard. So siyabe sizama ukuthi sibe yi-gap filler ekucebiseni abantu ukuthi uma uzayenza into ethile kuqala uhlale phansi ubonisane labantu esibabiza ukuthi ama-professionals in the industry and have iplani kanye le-budget, then usungaqala umsebenzi wakho ufuna ukuthi ufeze.
Siyakuzwa sibili, nxa ukuthi umuntu elanda inkampani yakho phela njengabodokotela babhatalisa phela, lina libhatalisa njani nxa umuntu efuna ukwakha indlu?
Into efana nalokwakha indlu kuba nzima ukuthi ngithi mina sizakuyakhela i-three rooms yakho ye-standard size engaka, ngoba isikhathi esiningi ukwakhiwa kwezindlu nezindlu akufanani kulama-circumstances, lama-situations alomthelela ekutheni i-cost at the end kuzabe kuyimalini. Kodwa izinto zonke esihamba through lawe kuzo ku-planning stage ukuze ubekwazi ukuthi i-budget ozayifuna imali engaka, whether it's within your means kumbe kumele uphinde futhi uqobelele imali. Kodwa i-consultant yona ukuthi sikubonise, siyakubonisa your first pre-consultation with us, sisabona ukuthi into ofuna ukuyenza uzimisele or it's a dream in the pipeline that sikucebise. So your first three consultations usually siyawayenza kungela mbadalo ekhona.
Yes, singathi selincedise abantu abaningi kanganani, njalo nxa mina-ke uDube nzama ukuthi ngiyakhe indlu kuba lula kanganani nxa sisebenza lani?
Dube, into thina esesiyenzile maybe zokumele ngiqale ngikhuluma ngokuthi kahle kahle i-Stalwart yona iyini. I-Stalwart is a combination of ama-company ayi-2 with over 10 years experience in ama-respective industries. So one, a company that concentrates on structural engineering, ukwakha nje in general. Then enye e-specializer in accounting le-commerce. So i-combination yezinto lezi sizama ukuthi abantu babe lolwazi olukhulu ukuthi bazancediseka in planning ama-projects abo. So thina so far singathi maybe in the last 10 years, angazi lokuthi ngingakubeka nithini, ngoba maybe every month siyakwanisa ukuthola i-client elitsha. So i-experience yethu sesihambe over 10 years, sisebenza throughout kwezinye isikhathi yebo kube lama-breaks, but abantu abaningi sesi sesibancedile ekwakheni lezinto eziningi ezehlukeneyo eziphathelane lokwakha.
Ye, litholakala njani nxa abantu belidinga?
Ukutholakala kungatholakala umuntu engatholakala kungatholakala kuwhatsapp kumbe kufona direct kunamba ezithi 0277 016 720, okanye umuntu engafika e-Astra Complex ku-suit number 2 uzabona ngamabhakani nje ukuthi uyabe sefikile lapha yakhona koBulawayo.
Unkosikazi Thobekele Siziba ngomunye wabaqondisi benkampani ye-Stalwart Construction ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Kula mankampani yawe Zimbabwe edlula amathumi amathathu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale namhla eGaborone. Amankampani la adinga imigambo emitsha yezamabhizimusi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani la aphansi kwezimtrade ethuthukisa ezamabhizimusi kwele Zimbabwe amanye aphethwe luhlangothi lukahulumente olubona abesifazana olwe-Women's Affairs. Unkosazana Nozipho Maphala oyinhlanganiso yezimtrade uthi ukuletha amankampani kumbukiso we-Global Expo yindlela yokudinga ibhizimusi elizweni leBotswana langaphandle.
Silapha eGlobal Expo eGaborone eBotswana lapha esize khona lamakhampani angu-26 abuye ngewona siqumathupha wazothi angu-4 hathumeza izinto abazithengisayo okungangokuthi ngokugoqela wonke angu-30 ama-companies esize lawo. Siyizimtrade sikhangelele ukuthi amankampani lawo angazoza imikambo engaphandle kwelizwe ikakhulu eBotswana lapha esilobudlelwano obuhle khona laleli lizwe okungangokuthi laba abahlanganise lo umbukiso wokuthengiselana i-BITC iyafika layo futhi ezithayi-TF lonyaka ezithayi-TF esilayo eZimbabwe kungitshengisela ukuzinikela kwehulumende emazweni amabili esilawo ekuzinikeleni ukuthi amazwe ethu omabili kumele azuze i-trade lama-export opportunities amahle ngaphakathi kwawo.
Unkosazana Maphala uthi amankampani abukisa eBotswana ngavela kunhlangothi ezijeneyo ezifana lezokudla, ezokulima, ezokubaza kanye nezitolo zempahla yokugqoka babula ngamazwi abathola kulabo abethekelela izitanda zabo.
Nxa sifike lapha sifike lamakhampani lawo akumasektors achiyeneyo, abanye ngabalimisi, abanye benza ifurniture, abanye benza clothing, textiles, ileather, abanye njalo benza ama-services lokunye nje okuhlukahlukeneyo. Siyizimtrade siyaziqhenya kakhulu ngenxa yokuthi nxa besitshela bona abathengi labathengayo bathi khona izinto ezivela eZimbabwe zile quality enhle kakhulu, ziyenzwe ngobukhulu ubunono, njalo ukudla okwenziwa khona kuyanambitheka, kuyenelisa njalo ukuthi kwanelise i-market lay eBotswana langaphandle.
Unkosikazi Semukele Phiri obukisa ku-Global Expo engaphansi kwenkampani ye-Hestra yona ekubhizimusi yesigqoko uthakazelela akubonayo.
Silapha siseBotswana Gabs Gaborone siya exhibitor sile masamples ethu la. We are hoping to get business. Sikhangelela ukuthi ngesikhathi sisuka lapha sizathola i-business from ama-clients akhona lapha, ama-mines, hospitals, government institutions. This is the first day, so far it's a bit low, but it's as we expect to team
inhlanganiso yezimtrade ithi ukubukisa okwenziwa ngamankampani kweleBotswana sekudale ukuqonga kwenzuzo elizweni leli lamanye. Impahla eyathengwa ngamankampani eZimbabwe yaqonga isuka phose kumadola izigidi ezingamachumi amabili i-19.5 million isiya kuzigidi ezingaphezu kwamachumi amathathu i-$31 million ngomnyaka ka-2018. Amazwe omabili aphakathi kokuqinisa ubudlelwano kulandela ukukhulumisana okujulileyo phakathi kukamongameli Mokgweetsi Masisi lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umbukiso we-Global Expo uzagqitshwa ngomgqibelo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaboron kwele Botswana.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Siluqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisitha sidibane njalo ekuseni ngo 6:30.